So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthandono kawande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 6 mbalakazi 2023 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elingenza ukuthi libe lomthetho wokubanga umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona le ukuthi uza kwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxutshisa amalunga ebandla le-CCC edalela eParliamente okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla leZANU-PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Ngangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana ngoba laba bantu vele ngabantu bamanga luhlazo ngalandelela okuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le sengitsho lakungena kwayena lundoda ngo-November 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu eqinisweni badinga ayona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikaChabango ngamanga mhlaza joko. Simzwile uMtswangwa esithi ye iZANU-PF kumele evikele uWatchman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasowanga kini njani kupolitics iqiniso ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo yinto abayijabulelayo ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhana ukuthi ayi one party state lanxa besithi abalasandla kuloko kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka ndeqiniso lanxa kungaziti bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority ngamanga ukuthi bathi lokho kwenzakala kulandabo ekugcineni into abayidingayo yi 2/3 majority.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo 2028 njalo nxa engaphuma ubona ungubani ongamela
into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi omdali wethu sonke kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa njengelihla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxa sozibabe bawadla amabele kuzofikela lezo sikhathi uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake kukhabhinethi abanye bakhona kumabhizinisi abanye bakhona la kubutho engxenye-ke ongamelama ngaphuma khonapho ebantwaneni bakhe ngobana uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibo abamelamayo ngobana laba abanye hhayi amboni kuyiwandawo ungathi uyakhangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda ongumsekeli wakhe uchiwenga impilo yakhe ilenge ngomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku mina ngibona engathi ngendlela ekungenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa ngabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla osicubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo Uhulumende weLebhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweLebhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempilakahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uZulu wakithi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgland abafika ngamapermit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithanda ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathi nesilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So umthetho lo wethu se abanengi njalo uthi abantu abanengi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eLebhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqhakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama budgets. Njalo ibudget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondane lezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekukhangelane nama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privileges athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende usegcina wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi idefense deposit noma imali asebe iluza ekuthineni babhadalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo ibhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo ziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sebethola ukuthi sekusiba lendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe yasithi phose sithi 50 pounds leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani yikho sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali enengakhulu ngenxa yokuthi ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcina kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzayenza njani kakhulu izimuli? Awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana babakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngitshilo ukuthi iningi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva. Okungawukuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona. Kuyanikeza ifrustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali singabazali babantwana kodwa ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlambe wabuchiye umntwana kuma temporal basis uzitshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa ke nxa sekufakwa lomthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlala indawonye.
Umnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamapermit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edlule ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe amapermit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe kakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichasisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi? Kukhona yini abamele bakwenze?
Labo abafaka isicelo sama-waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze, kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovele bavuselelwa amapermit. Bese kusithi labo akade bengafakanga isicelo sama-waiver kuzofanele baphindele lapha yakwa-VFS bayofaka isicelo esekungezelelwa kwalamapermit ukuze bathole amapermit amasha.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
Abe Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorini Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amapedet hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impila kahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo laye uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zasabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini yizilonda lesiphatho samadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamahanisi yabantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani lendlela amele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Chestnuts roasting. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sikaSimbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana abedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibona ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zimhambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZANU PF yonke jikelela bogawule konke labochumi bahappy-ke ngoba abantu bechiswa la eSouth Africa, ngoba uZANU bezofela la bechiswa nje kuyisenzo sabo, ngoba kungasokuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bechiswa kanje, ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu, kakulanda inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu uma besifa. Manje uyezwa abantu bangezelelwa amalanga ukuthi bebeseSouth Africa, yena ugijima uyakhuphula intengo yamapasipoti ukuthi esuthe abantu ukuthi bengakhona ukuyeza amapasipoti bephume besamona. So ngajabule ma abantu bethisiwe edeplute ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kumnangagwe lekhabhinethi yakhe bonke labomthuli bankhona.
Kuzatshelela hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 amanje zami ukuthi ngifake kuyala, kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandela isystemu yeZANU. Nabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZANU yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona iZANU PF, ngoba sikathi abashona kuyafika sesiyabuza ukuthi manje lo olokuzela ochamezaka ayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashona, sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa mvuyinye, abantu abamotshayo iZANU PF opening off ya bonke bonke laba abakhulumela iZANU PF ibabantu abamotshayo. Because uyazazi ukuthi hayi lona ayisondebele ishona, wonke umuntu is a human being, umuntu wazalwa nguNkulunkulu wayenziwa nguNkulunkulu, yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe, kodwa nothi uNkulunkulu. Asibongeni nje ukuthi uNkulunkulu wasidala, sayehlukana ngemlomo, sayehlukana la ngenkulumo, kodwa singabantu manje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina abantu beZANU PF, akeli zami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngobusela kini, akeli zami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu, akeli hloniphe amandla abanye abantu, ngoba kumanje litshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lo. Wonke labasela weZANU PF acasha ngomnangagwa, evidence iyavela, wonke umuntu sekubonile ukuthi wonke umuntu oyenza ububi ngoweZANU khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini, bazatshontshela abantu kuze kube nini, bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu kuze kube nini, bephila ngamandla abantu. Abantu bakhathele ngabo laba bantu, kube nga abantu beZANU PF akusibo abatshontshayo, kube sekulomthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili, kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono. Manje kuba kwesi ende kutshontsha bona futhi uyalela esikhundleni yemnangagwa lo, uyalela bona lobo busela. Cabanga ma uzibiza ngopresident utshontsha inkomo ezi 200 othiwenga lapho, 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga, manje ubusela benkomo buzophela kanjani? Asiqineni lapho bafoyisi, buyisenda la masela bazozelesisho
kuphi machintitha lo khuluma ufuna ukuza uhulumeni uzozanini emandebeleni ezosho ukuthi wayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu, uzozanini uhulumeni uzositshela ukuthi kwakwenzekani? Ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani, asinabo abazali thina, asinabo omkhulu, asibazi ukuthi lo gogo bethu ingathi wababulala obatshise lezindlu, kwakwenze njani? Umbuzo wami ukuthi kwakwenze njani, ufuna ukuthi sibe kwazi lo 2019 nababulela abafowethu eHara, siphephe laphi iphosti sizona zeZimbabwe thina, siyephi iphosti cathephi, ngoba asingalamlindi ukucatha khulumeni, asiyithandi lento oyenza kule ngisizukulwane lesi sasemathebeleni, sifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani. Mathintitha lo
Studio 7, ngingalithona njani lapho? Uyazi lo muntu othiwa ngusengezo lo uphosa engikhulumisa inhlamba vele yasitokhuzeni, but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze CCC ngabantu abafundile kakhulu kuzo ukuthiwa amaphepha e CCC kafayilwanga kuhle emacourt kanti why bengacheck amaphepha ngoba bengamalo yabona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la sicela abantu bengasenze ka ama leadership ayisukumela bebone into lezo kanti why usengezwe bengamqothi why bengamqothi sifuna ukwazi ukuthi sokho lama CCC ayithuye asifuni bumbulu lapho
Studio 7, Studio 7, siyalibonga basakaza abahle kwesemindaba zokuqiniso. Mina ngikhuluma lapha ngumlelo wenkulumo. Kuyadanisa eZimbabwe. IZimbabwe ufithi labantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke. Umthuli Ncube ukhweza ipassport. To 200 ebalini lezimbabwe abazivikelayo ikade kumele ukuthi ipassport likuyehla aluba yehla ipassport but kuyisimango kweza amatoki ufake imali ku-ami ufake imali kupresti awusaze sadubeka ngezalo sadubeka ngumlweli wenkululeko asiyazi into esayidlwelayo asiyazi into eyandlwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uchamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidlwelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile unkulunkulu kangenele bantu bayebabo
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngasale lo sisi wakhe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngasale khonapho lani bonani ukuthi liyafaka amayezinye izinto kini ifaka okunye nje kunye ibizo ekhalilungi sasale le sisi le sibona ukuthi bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo sisi yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akunakuthula ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibioscope ngiyabonga
Studio 7 siyabonga kuyadumaza kakhulu uzobelieve gawule sebeba sebekhulumela ukuthi bacela i-NGO ukuthi size abantu bayahlupheka le tsholotho kibo uyazi esholotho akunamanzi akunamadamu inkomo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizana ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe ama-NGO besenzela ukhetho lolade belwenza ukucela uchamise becela i-CCC kungala muntu ozobona ukuthi bacela kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi i-NGO ukuthi buye izobasiza njengoba isomiso singaka inkomo zabantu ziyaphela abantu baphela ngendlela I-government yeday yona leyezanu ayinangichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha amaplant isiza abantu so abantu uma bebale i-government bekhuluma i-government ezanu hhayi mina ngithi nxesa noma ungumuntu wezanu usazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa ngumuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje ipassport lakhe liya-expire lowo mntanakho seBotswana uzolikhanda ngani izanu yona leyo sithume sibuye yathi $200 ipassport izanu PF yona le lisayivotela la manje lithi liyizanu sisazoyibona ukuthi izanu into enjani ihloboni kapendi izanu inyawo kodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hhayi omunye umuntu siyabona
Studio 7 hhayi siyabonga lingendaba lizethelisethulela zona iy'ndaba ezinhle yazi abantu bangabi nendaba lo mthuli Ncube lo okhipha ibhajethi yakhe leyi efavor amasosha i-defence force bayazi ukuthi bangancisha amasosha imali vele obvious that thing is going to trigger out ikhulu so that's why bekhipha ibhajethi yabo le uzulu abanandaba naye nokuthi uzulu kuyokwenzakalani izimbabwe fela abanandaba nakho loku bona into sebesabo besabamasotsha that's the only thing upela that's why benikeza amasotsha imali enene abantu bezimbabwe behlupheka kangaka hayi shem Studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo usejele izanu PF ingadlali ngathi mani isibamba amehle mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele sime sezangathi bazokhulumisana lochabango ukuthi uchabango besebantu besebethi nguyeuchabango okhipha usikhala ejele dlala ngathi asiziphutha thina uchaba uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjani kumele amkhuphe ngoba ngathi ngowezanu laye ngosengowezanu yikho izwi kachabango lizozwakala ngoba ngowezanu selizama ukukhampena ngayo uchabango lo uthi thina besesidala sithi uchabango umkhipha usikhala ejele kungayisiy uchabango umkhipha usikhala ejele ngoba izanu PF sithole ipressure ku-UN bakhulula isikhala ejele asiziphutha thina zanu PF ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngichilo hasavumi silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu Chris Gandhi.